Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi osekuthiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga yikuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikepe zokuzigola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Lati lokhu esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe labana okuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba kasabonakali, inhlanzi asabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi wona lawo angikholi ukuthi ukhona oyedwa ongathi ngitholile lokhu kokuthi ngiziphilise.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakumthwakazi buvuselelwe.
Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye.
Ibandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-insiza obusanda bhubha obesiphethe lesi sihlalo.
Isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo Maphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela we-ZANU-PF sonke sesengugodla besisakhala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni wo Studio 7. Inhlanzi zibikwa seziphelile emfuleni uZambezi osekuthiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga ukuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikepe zokugola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezakhamizi zeBinga liphila ngokugola inhlanzi lizithengisa. Sixoxe lomela lesisigaba edale lePhalamende uMnumzana Prince Dube Nkosibanda ongwebandla leCCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Inhlanzi yiwo umkhonomi wethu oyenza ukuthi khona abantu bephile kuhle. Kodwa engikubone amaviki amathathu adlulayo kusizana namhlanje yikuthi akusela inhlanzi. Akula matemba, akula inhlanzi ezikulu amabrim awatsathola kahle. Abantu badanile bahangenile emanzini baphuma bengelalutho. Isikhathi esineke kujwayelekile ukuthi nxa abamatemba bephuma kumbe bona benhlanzi nje abagoli benhlanzi bephuma emanzini sokuyisikhathi full moon. Kujwayelekile ukuthi kubonakale abantu bethokoza phakathina kwesigaba besiba lemali zabo ngoba bayabesebenzile bathengisa. Kodwa engikubone iviki le ephelileyo kunzima osomabhizimusi bamatemba kabala lutho, osomabhizimusi abezinhlanzi kabala lutho. Now lokho sokusitsho ukuthi lalaba abanye abamanye amabhizimusi ababele ezitolo bethengisa lokhu lalokhuyana ngoba amakhastoma abo yibona labana abathengisa inhlanzi. Baningi abantu abaphila ngenhlanzi ezincane kumbe ezinkulu eBinga. Now lokho sokusitsho ukuthi akula oyaphila ngoba abalemali leyo mali kabayitholanga umbe isosiye economy yethu leyo mali kayitholakalanga. Now abantu bazibuza Gande bazibuza abantu ukuthi imbangela kungabe kuyini. Kodwa into esinanzelelayo ukuthi kungani ubaba uMnangagwa ungani ule problem angabe elayo ngoba yonke into ayibambayo ungani ayiphumeleli kuhle. Sibonile abadlali benguqu abadlala phecheya kwelizwe ababili ababuyileyo bazohlangana laye elundoda lokhu behlangane laye ama careers abo kasazange alunga lanamhlanje. Lati lokho esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe lawa nokuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba akasabonakali, inhlanzi akasabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi ona lawo angikholi ukuthi ukhona oyedwa ongathi ngitholile lokho ukuthi ngiziphilise. So angikwazi ukuthi imbangela ikuyini kodwa ukudana endlakho ukuthi ubuyanga ukulamba sokuzakwanda ngaphakathi na kwebhinga okokuthi sendlokwesaba ukuthi khona kuyakuba lendlala engazakibonakala ngenxa yalokho okwenzakala.
Manje njengoba sisazi ukuba abantu abaningi khona lapho ebhinga baphila ngazo inhlanzi lezi, kuhamba njani nxa inhlanzi zingasekho?
Sesiphakathi na kobunzima obukhulu Chris, ukuswelakala kwezinhlanzi lezi sokusitsha ukuthi khona sokufuza ukuthi laba abancedisayo sokufuza ukuthi behlale belindile, sokufuza ukuthi bestokhe ukudla okunenge ngoba indlala ukulamba lobuyanga sobuyakwanda ebhinga especially kusukusela khathesi kuze kuyefika isikhathi sokuthi nxa izulu lithe lana bese sithola ke lapho siyabe sikutholile emasimini. Kodwa okwakhathesi ngendlela emanzini esokuwome ngayo mbona ngani ukulamba lobuyanga kuzakwanda, sokufuza ukuthi abancedisayo behlale bengabalungeleyo ukuthi bencedise. Yikho engikubonayo in the short term okungenzakala, kodwa in the long term phose sokufuze sikwenze ukuthi sibonisane ukuthi amanzi ethu lawana singawasebenzisa njani njengoba inhlanzi zingasabuyi ngoba vele besiphila ngenhlanzi kusukusela kudala ilekhi le iCaribbean ingakakhiwa.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente engwebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kufanele usuku lokunanza owayeyinkosi yamaNdebele uMzilikazi luhlonitshwe yilizwe lonke lube yiNational Holiday njalo ubukhosi bakwaMthwakazi buvuselelwe. Abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza kanye labezombusazwe sebegcizelele eminyakeni edluleyo ukuthi ngempela kufanele inyathelo leli lithathwe. Kuqhutshwa umcimbi ngomgqibelo kobulawayo wokunanza inkosi uMzilikazi lapho abantu abakade bethe gwaqa bevunule okwesintu besina njalo besidla bejabula bendawonye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi akusoze kube le nkosi ngoba eZimbabwe yiRepublic, ngakho kungaba lenduna kuphela. Kodwa isiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi ngesiko lesiNdebele induna zisebenza ndawonye lenkosi, ngakho kufanele uhulumende ananze amasiko ehlukeneyo okuyikho okumunyethwe lugwalo lwesisekelo sombuso.
Ibandla labantu iCitizen Coalition for Change lihlanganela lemuli yeZimbabwe jikelele ukudumisa ilanga likaMzilikazi uNgwalongwalo kaMashobana inkosi yohlanga eyakhothama mhla ka 11 September. Yikho ke ilanga leli thina sicela ukuthi libe kukhalenda yeZimbabwe abantu bathi kwaqa. Sithi nje usiko lwenza isizwe siqine sibambane. Ngalokho sibona ngani abantu beZimbabwe kakhulu abesiNdebeleni kabakholisi amalungelo abo osiko lwabo. Ipreamble kungathi incwadi yokuqala kuconstitution isiqokoqela siyafunga sithi abantu bazalandela amasiko abo njengoba amasiko ayimvelo njalo ayinsika. Iconstitution yeZimbabwe chapter 15 la ikhuluma ngezinduna ezomdabu. Kodwa phela uma kungalankosi akuphelelanga. Sibona namhlanje eBritain bakhalela indlovukazi ethi ngqueen. Silamakhosi. Yikho ke sibona ngani iZimbabwe government iyancindezela abantu abafuna ukufeza usiko lwabo. Yikho ngalokho thina sikhuthaza uhulumende weZANU PF ukuthi kananze amasiko abantu njengoba kubhaliwe kupreambu yeconstitution lakuchapter 15 yeconstitution yeZimbabwe ethi abantu bafanele ukuthi bakholise nje bavunyelwe ukwenza amasiko abo kwenzela ukuthi isizwe sabo siqine. Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye, hatshi ukucindezela. Sibona ngani amakhosi esindebeleni kusize kusiya kulobhengula abhidlizwa ngamakhiwa nguRhodes. Yikho ke sesibona ukuthi uhulumende anu osi njengoba ayenjalo. Sizwile ubaba uMnangagwa ethi ezinye izindune zakhuthwa ngamakhiwa zizabiselwa. Ngalokho ke lathi sithi amakhosi amakhumalo esindebeleni akamthwakazi kabafakwe bahle bagcwalise usiko lesintu. ESouth Africa kulamakhosi, eBritain, United Kingdom kulo Queen, kade sokulo Charles III umtaka Queen. Amazwe amaningi alamakhosi esenzela ukuthi usiko lwabo lo lemhlobo yabo lo lenkulumo zabo esingathi indimi indimi zabo zibe zigcinwe njengoba sinjalo. Ngalokho mahlabe Zulu sithi kalale ngokuthula okangwalonga lo majobana inkosi yohlanga eyadabulisizwe. Siyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Mnumzana Felix Magalela Mafasmanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, obexoxa ecingweni ekobulawayo. Ivandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-insiza okusanda kubhubha obesiphethe lesisihlalo. Lolu khetho luzenziwa ngenyanga ezayo kanye kanye lolwe matobo. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyasimangalisa kakhulu ukuba isiphangiphangi isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo Maphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela weZANU PF. Sonke sesengigodla besisakhala ukuthi silahlekelwe yindoda, kodwa iZANU PF lezekhi sebetsho basitshengisele ukuba bafundi masinya masinya bavala ichapter kaMaphosa baqhubeke ngempilo esiya phambili. Angazi kumbe iqhinga lokuzama ukusijuma becabanga ukuthi kasikazimisele ekhethweni, kumbe kuseseyibuhlungu bokuba ngendlela esibadle ngayo ngendlela esibenze ngayo ubulilima. Ngithemba bona yebo bakwazi ukuba isiphangiphangi sonke lesi basenzelani, ngoba abantu bakogodla bebesakhala besakhalela ukulahlekelwa ngobaba uMaphosa. Kodwa hayi, into engingayitsho yikuthi thina njengebandla le-CCC lapha kogodlwayo lalapha eMathebeni South, hayi, sizilungiselele. Akubuye kubuyayo, ivele ivangeli le-CCC livangeli elithunyelwa kakhulu kuwadi 4, livangeli elithunyelwa kakhulu kogodlwayo. Abantu yinto nje abayithakazelelayo. Asulesabu khetho, sizimisele njalo le candidate sileqiniso ukuba sizathola i-candidate efaneleyo, i-candidate eyasuka ebantwini bakawadi 4. Yibo abaza kusho njengabahlali bakawadi 4 ukuba bafuna ubani abamele. I-nomination committee izakuthi siyafika mhlaka 31 September. Sizabe silomama kumbe silobaba ozabe ekhethwe ngabantu, esikhangelele kuba mhlaka 22 October uzasiwinela iward 4 ibe iward ye-CCC.
Khona ukuthi kuze kube lesikhala sona lesi esincintiswayo kuhambe njani?
Msakazi, i-vacancy kumbe isikhexe lesi esibe khona kuwadi 4 sivele ngemvana kokutshona kukababa obe ngukansela ubaba uLawrence Maphosa. Ubaba Maphosa ulensukwana nje ezilutshwana kakhulu etshonile. Ngileqiniso uhlanganise iviki lamuhla kumbizolo etshonile. Njoba ngishilo phambilini ukuba kuvele lesintwini kungani kuyazila ukuba umuntu otshonileyo esakhalelwa ngalendlela libe selitshengisa ukuba ayasifuna ukuthatha isikhundla kade sibambile lisidlulisele phambili masinya kangaka, kutshengise mhlawumbe ukuthi akahlonitshwanga ngendlela kade kufanele ahlonishwe ngayo. Kodwa anyway, lokho yinto yenziwe yiZanu PF lezeki. Thina njenge-CCC osokufanele sikwenze kuba siziqoqe kahle, silungise yonke into ofuze siyilungise ukuze silungele kuba sitake over uward 4 simuwini abe iwadi ekontrola i-CCC.
Lo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Kenya lapho okugcotshwa khona umongameli omutsha umnumzana William Ruto. Leli phephandaba lithi kuza kuba kule nkokheli yamanye amazwe edlula amachumi amabili. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kuleziphathamandla zikahulumende ezathumela isicelo sokuya emhlanganweni we-United Nations ngudlu. Ukuya emhlanganweni lo kunikeza iziphathamandla zikahulumende ithuba lokuthola imali eningi kakhulu eziphiwa ngokuya emhlanganweni lo oqale lamhlanje eNew York khonapha kwele Melika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani usithi isizinto njani ngaphosithi isizini? Hhayi, ukhuluma ngoprinsi ophuma engolakhe ngompofu ngalegosini. Hhayi, nethanda uye kwami umbono ngala amajaha ayimthokazi. Hhayi, abantu bengazigqithi ngabo kakhulu ngoba vele bona sebekhanyile lapho abami khona. Kuba la majaha lodlame iphathelo dlame okuzwayo siyayethusa abantu lapho esindebeleni kakhulu. Abantu befuna ukuyidima but abantu abaningi sebebilemo odlame lolo abalalo abantu abangafuni ukuboniswa ngoba bonisa suthethisiwe siwumzukulu eshona. Hhayi, imithakazo ehlulekile osokuyenza abantu bengayithembi beqhabanga ukuthi ngezane. Hhayi, thina udlama zilufuni emandebeleni imithakazela yini ngento yayo leyo igugrawunda siyifuni sikhathele ngayo abami zinto zabo lezokulwa le ukulwa sikufuni bantu bemithakazi beniphana abantu
Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi weso Chris Gandhi, otungameli Nkomo, lo mama lo mucho kena kumete side. Hayi, siyamamukela umama mpela. Sidilibambi njalo ku Studio 7. Uyazi namhlanje athanda ukuphawula kancane nje ngesisisile mthwakazi. Uyazi ukuthi mina ngumthwakazi mpela, ngiyayithanda imthwakazi Republic Party. Kakhulu ngile card ngiyathela every month. Ngiyayithanda CV. Kodwa isicelo sami nasi next year njengoba sivota umqondisi kumele ukuthi atshele abalandeli bakhe ukuthi abavoteli President Chamisa. Sesithi ke ama councillors ama MP kube kwemthwakazi konke sikhiphe iZANU PF out lapha ke sesimela kusumele ukuthi sitshane amaqiniso bantu, sitshane amaqiniso singajoni sifihlana iqiniso into esingasayifunyiyo laphana iZANU PF out. Kodwa umthwakazi vele siyawufuna umthwakazi, siyawufuna okwamanje njengoba ngakabo umthwakazi wethu asibe sivotele no Chamisa as a president. iZANU PF lomnangakawephume labantu bethu laba basechikurubhi laba basebanjwe iZANU PF echikurubhi maybe bengasebengaphuma ngenxa iZANU PF siphuma empusweni. Labantu laba ababotshwa bethu abe-MRP bonke sebengabathola ukuphumula iZANU PF ngaphuma empusweni. Okwamanje kasibeni sifa kuChamisa as a president. Isicelo sami lezo ngingazi ukuthi izava sebazasamukela njani abantu bemthwakazi, kodwa isifiso sami ngiyayithanda i-MRP nge-100%. Kodwa kwamanje njengoba umpresident wethu umqondisi angene ku-presidential asivoteleni president Chamisa singathi njengoba upresident wethu umqondisi angene ku-president sesigoqa izandla. Hhayi, kumele kube njalo abantu bakithi kasivotele nibani uChamisi president sibone ukuthi kahle kahle yini umfana lo uzasenza kanjani singabantu abadala thi singapha siyimese ifake imbono uza abantu lawo beyizwe
Studio 7 linjani abasakazi bonke abasakazela indaba ze Studio 7 ezimqotho sisizwa indaba ezinhle mina ngingudaniel ncimalo ngiphuma esigabeni selupani ngisithi bakithi asiguquleni ukutshintsha umbuso siguquleni ukutshintsha umbuso sikhupheni izanupf izanupf isisilimazile kathesi ngikhuluma ngisebuvi district kuward 9 esijawugwe ngisithi linjani lonke zihlobo bakithi elisemazweni siyalicela siyalincenga buyanini lonke lizongezelela inani bengabibe lokhe likhala lisithi izinto azilungi lina lihlezi kuphela lichovela abantu abakulona leli lizwe lokhu ukuthi khona njani njani thina sifuna ukuthi sifake umbuso omutsha okhululekileyo sinje singama-youth akula lutho esilubonayo luhambayo siyacela bakithi please come to vote abantu ababuye bezongezelela inani siyabonga funde irekhodi leyami le siyabonga
evening studio 7 ya ngisitsho abantu bakomoyo labo moyo mqondisi moyo sk moyo jonathan moyo vanivani kanti indawo abantu bakomoyo laba bekhanya bele ikuthengisa kiwo indaba engathi abaqedakali ukuthi vele bafunayo politically these guys bakomoyo laba you leading us nowhere alikelekele kokungena abanye abantu lina lenxa lifuna lingabe zangi joinani zangeni le kumbe lingabathengisi thengisani liyakuzangi le kona kanti wena mqondisi we-MRP the way you are talking all the time indaba ongabotsho which shows ukuthi ulama-connection kuzani kanti indaba wena bengazake bakubophe lakubuvalele njengabosikhala uyabotshwa abantwana abanye abantu kathesi abantu babotshwa labo MRP 9 wena uphadle njani all those questions are raised and don't dare enter kuma-elections ngoba nalaba lasupport wena uzihlalele nje mfanami uzidlele umbumbule ekhaya bona ngabe uthiyane le nto yonkele ngoba vele abantu ungabe utshela abantu kathesi ngale century wena ukuthi ngiyaquma uquma ingqamu yakhona kuqunywa ingqamu bani akuna lizwe liyaqunywala when I have no support abantu bemathebeleni they hate you kwedlula amashona so hlala phansi fanami uphungule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uhulumende welemelika usethule imbiko emayelana lamazwe omhlaba angawapha usizo lwemali. Lawo mazwe kufuze atholakale esebenzisa imali ezikhokhelwa nguZulu wesizwe lapho zihlawula izintela ezijiyeneyo ama-taxes njalo etshengisa uZulu ofuna ukwazi ukuthi zisetshenziswa njani lezo mali. Uhulumende welemelika uthi kufanele kube lokuncintisana okungela nkohlakalo nxa amankampani azimeleyo edinga umsebenzi kuhulumende kwezokwemba lokunye okunjalo lokhu akumelanga kwenziwe ngensitha. Kodwa kumele kwenziwe egcekeni okutshengisela ukuthi akulamfihlo. Ilizwe leZimbabwe litholakale lingelinye lamazwe phakathi kwenani elingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 angenelisanga ukubamba leso silinganiso. Kodwa libe ngelinye lamazwe angamachumi amabili lasikhombisa 27 kuwona lo atholakale esetshengisela ubungcono obuthize ekubambeni ezomnotho welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Joseph Chuma wesiphathamandla sebandla lezanu PF njalo eyingcwethi kwezomnotho ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende omutsha uyenza imizamo yonke ukubana ilizwe lethu libe lobudlelwano namazwe wonke awumhlaba lo jikelele. uqalisile ukuvula izinto sibonile ukuqala ngokhetho luka 2018 lapho kuvule kona ukuthi amaobserver wonke abafuna ukubuya babuye uqalile ukubana aphumele egcikeni ngezinto eziningi ezimbalwa konke lokhu kukhombisa ukuvuleka lokufuna ukubana kubonakale ukubana izinto zonke zenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela ebalulekileyo.
Umbiko lo ubona uyinto enhle yini uMnumzana Juma?
Kuhle nxa uhulumende we-America esekubona khonoku njalo ebona ubana silungisa sisiya khona ngale. Sizayala siloku silungisa, sizayala siloku sifuna ukubana sidlelane nabantu bonke njengoba nje sazibona umongameli welizwe uvamile ukukhulumana let's re-engage and also let's engage ukwenzela ubana sikwanise ukuhlala labantu bonke uglobal village le esiphila kiyo. So i-report yabo le nxa bevuma ukubana kule mzamo eyenzakalayo kuhleke konoko bangavula amehlo abo kungenanzondo phakathi bazabona ubana for sure uhulumende uzama ngamandla wonke ukubana alungisise izinto ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamazwe wonke kuhlanganisa la i-America.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engcwethi kwezenotho. Ugeina uphinde waxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamafitshane elemelika lithi lona liyananzelela ukuthi amazwe agoqela eleZimbabwe baphatha njani ezomnotho njalo ezokwembiwa nxa kunikwa abantu ukuthi bazisebenze zenziwa ngendlela basi bethatha ke lolo lwazi baluhlanganise bacubungule kuvele ukuthi bafake esikalini sokuthi ngobani abakwenza kuhle. So ngamafitshane bona bathi ngiza kufaka njengomzekeliso ukuthi bathi kule class yabantwana abathize ama class mhlawumbe amabili amathathu alabantwana besikolo bathi kule class elengcishi ezibonisela ukwazi ulwazi lomsepheshi bokwenza lezi ndaba ezigoqela umnotho icorruption le inkohlakalo iklasi yakuqala eyabantu eyamazwe awenze kahle iZimbabwe vele ayikho lapho ngoba yona ilezikliwi ilezigebenge ezitshontshayo.
Thi iZimbabwe itholakala kuyiphi ke iklasi ngoba umbiko lo uthi izinto sezisiba ngcono?
iZimbabwe itholakala kuklasi yokugcina ezehluleki ngenkohlakalo bathi bona kule klasi yokugcina engaboni lutho ehlulekayo iZimbabwe ikhanya i-student mbe isifundi esingconywana mhlawumbe ngithi eklasini eyabantu abayiziphofu iZimbabwe itholakele ingomunye walabo abalalihlwe elilodwa.
Livumelana lakho yini lokhu obukhitshwa embikweni wonalo?
Thina siyavumelana lakho ngoba siyakubona njengamaZimbabwe ukuthi nxa kunikwa ama-contract eyokwemba ezomnotho kunikwa amaChina, amaChina khona azala abantwana babantu abakuhulumende kumbe bona laba bakuhulumende. So sivumelana lakho kakhulu. Okusimangazayo kakhulu yikho kodwa nje ukuthi bathi sokubuya kube ngcono. Njalo onye okusimangazayo ukuthi i-America iyakutsho lokhu ukuthi iyabiza izancedisa nge-aid emazweni afana agoqela eZimbabwe kodwa abeZimbabwe balokhu bephethela ukuthi baphethwe ngama-sanctions elizweni le-America.
Lingathi kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana loncedo lolo olukhiwa ilizwe le-Melika?
Thina njengezabo sicela ke ukuthi mhlawumbe i-America sokufike isikhathi sokuthi isebenzise i-aid leyo eyinika iZimbabwe lama-agencies aweZimbabwe ukuthi ibhalanse le nto yama-sanctions ukuthi ithathele i-leverage leyo eyinika iZANU-PF yokuthi ihlale ikhala ngama-sanctions beyisebenzise nxa benika uncedo ezweni leZimbabwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingahlali ikhala ngokuthi kulama-sanctions incitsha abantu i-space sokuthi kube nokuhlala kuhle kubele democracy elizweni.
Alo-ke ngumsongelwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi yosokuthiya inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakwaMthwakazi buvuselelwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangalalelanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.